sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-13 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsakazo we-Al Jazeera lamuhla uza kwethula ihlandla lesibili lomfanekiso we-documentary echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende.
Ukuthinteka kukamongameli welizwe, ukuthintwa kwegama lakhe yena lomuzi wakhe kulolu daba lwegolide likhitshwa elizweni ngokungekho emthethweni kuyinto embi kakhulu.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni ama-permit azo engaphela umsebenzi ngonhlangula.
Akusho ukuthi uzothola ivisa ngoba ivisa sungabuya incishe, kanti usudlalisa imali u-applyela i-waiver and wadlalisa imali njalo u-applyela ivisa. Akululande nakancane ukuyithola le visa lena.
Inhlanganiso ye-United States Agency for International Development, USAID, ithi isiphe usizo lokudla ezigabeni eziyisithiyagalombili eZimbabwe okusize abantu abazinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000.
Ngesikhathi sokuthi ngayinhlangano lezi especially lezi ze-food relief ziyaqhubeka futhi ngoba i-drought ingani kakhona, izulu libuyile yebo kodwa kwezindawo liphuzile sokuthile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsakazo we-Al Jazeera lamuhla uza kwethula ihlandla lesibili lomfanekiso we-documentary echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengisweni kwegolide. Ibizo laleyi documentary lithiwa Gold Mafia. Ihlandla lanamhlanje liza ngesikhathi isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Jaramba ethule amazwi okwethusela intatheli zindaba izolo esithi ziza ukhomba olotshwala zingaqhubeka zikhuluma ngalolu daba zisithi uMnangagwa uyathinteka kulolu daba. Kuhlandla lakuqala eliphume ngeviki edluleyo elicunule abanengi, isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel owaziwa njengomprofethi uphume kuvidiyo le etshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ayecabanga ukuthi ngabatshali bezimali ukuba uyenelisa ukuzincedisa ukungenisa eZimbabwe imali edlula amadola eMelika adlula kancane ibhiliyoni i-US $1.2 billion etholakale ingaphandle komthetho ukuyathenga igolide njengendlela yokuhlambulula imali. U-Angel waveza ukuba uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo ngemisebenzi yenkohlakalo le. Omunye othinteke kuhlelo lwe-Al Jazeera umnumzana Ewan McMillan uveze ukuba usebenza lo Mnangagwa athi wampikela ejele ngesikhathi uMnangagwa engumphathintambo wezomvikela wesizwe i-State Security esenzela ukuthi kungazakali ukuthi uMnangagwa ulesandla kunkohlakalo le. Lamuhla umncedisi ka-Angel umnumzana Ricky Dulan ubikwa ezaphuma kule documentary etshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi nxa zifuna ukuhlangana loMnangagwa kumele zihlawule imali engange-US $200,000. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlazi ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uwethusela intatheli zindaba kasuseze kulungisela kancane isimo selizwe kuza kwenza ukuthi kube kube okwedlula lokho. Lokho esikubone ku Al Jazeera lokusakazwa izintatheli zendaba ngokuhlukahlukana kwazo elizweni langaphandle kwelizwe kuyanceda kakhulu ukuthi sazi ukuthi ilizwe libuswa njani lokuthi kulezigebengu ezijontshela ilizwe. Uhulumende kumele kuthokozele lokho kulokwethusela izintatheli zendaba, akuthokozele ukuthi uselayo i-information, selabo ubufakazi obunye obuthile obungamenza aqalise ukudingisisa kabanzi ukuthi kambe laba ukuthi abathinteka bathinteka ngayiphi indlela, babotshwe bachutshiswe ngendlela yakhona bayebhadletshele njengalokho kufanele. Ukwethusela intatheli zindaba kuveza khona ukuthi bayafihla bayesaba lokho okuzavela okuzakhulunywa ngakho. Abafanelanga ke bethusele intatheli zindaba, kuyinto engaqondanga leyo, yinto engafanele ngiyenziwe noma sekutheni.
UMacmillan ukhuluma ngokuthi uMongameli Mnangagwa ngomngane wakhe. Ungathini ngokuthinteka kukaMongameli kulolu daba?
Ukuthinteka kukaMongameli welizwe, ukuthintwa kwegama lakhe yena lomuzi wakhe kulolu daba lwegolide likhitshwa elizweni ngokungekho emthethweni, kuyinto embi kakhulu, kuyinto engahlanga la kancane, ngokuba phela nguyokhangelela ukuthi avikele umnotho welizwe. Nxa ethinteka, ethintwa ukuthi uyathinteka, kuyinto efanele ukuthi laba bakhangele ngeze corruption bayihlolisise phela ukuze bancedise abantu beZimbabwe ngokubazisa ngokugcweleyo ukuthi hayi kathinteka kumbe uyathinteka, ngokuba lokho kuvele emsakazweni kuyethusa kakhulu. UMongameli welizwe noma yiliphi ilizwe kafanele angathinteke entweni zenkohlakalo la kancane, ibizo lakhe nje alifanelanga livele la kancane. Ngakho ke lokho kumele kuhlolisiswe kakhulu, kuyinto embi okuphindwe kanenge, ihlolisiswe hayi yena ukuthi azihlole kodwa kuhlolwe ngabanye abazimeleyo.
Bakhona yini abathinteka kulolu daba obona bebotshwa Ncube kumbe kuzabotshwa zona intatheli zindaba ezethula lolu daba kuphelele khonapho?
Okulula ukuthi kubotshwe intatheli zindaba lalabo abakhuluma ngokuthi kakuhlolisiswe lokho okukhulunywa ngakho kulokuthi kubotshwe izigebengu lezi eziqanjwayo. Kanti ke lalabo abazabotshwa kuza ngokuthi bame kuluphi uhlangothi empini eziphakathi okuthiwa yi-factionalism phakathi kwebandla leZANU-PF, kuzaya ngokuthi futhi basondele okungakanani kulaba abaphethe amandla wonke. Nxa bengaphathanga amandla amakhulu bazabotshwa, kodwa esikhathini njalo babotshwe babuye bakhululwe ngalokho okuthiwa yi-catch and release. Ngakho kubotshwa kwabo akungathembisi abantu ukuthi kuyabe kulungiswa kulwiswa i-corruption. Kungenzeka kube ukubotshwa nje ukuthi abantu bami ukukhuluma bami ukusola, kucatsha ngokuthi kukhona okwenziwayo. Ngemva kwesikhathi ubone sebephiwe ibail, ubone sebehlezi ngekhaya, ubone sokuthiwa kakulapho ufakazi sebephumile nje. Ngakho kumele ke isizwe abantu bonke baqhubeke bechutshise ukuthi laba baqanjwayo kabahlolisiswe ngokomthetho ngendlela ezimelewe engakhetha uhlangothi. Nxa betholakala belecala babotshwe, hayi ukubopha labo abakhuluma ngokuthi kulecala elenzakeleyo.
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma icingweni le studio 7 ekwabulawayo. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni ama permit azo engaphela umsebenzi ngonhlangula. Abanye asebethole incwadi lezi ezama temporary visa bathi zengezelela ukuhlala kwabo eSouth Africa ngokusemthethweni ukuze kuyefika ekupheleni komnyaka. Amaphepha la athiwa ngama temporary visa ahlawulelwa imali engamarandi ayinkulungwane lengxenye 1550. Sixoxe legqwetha umnumzana Vusumuzi Sibanda, njalo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum.
Umuntu ongumuntu nje ongenalo lolo lwazi kumbe nobomcwepheshi usezofuneka aceleke kuhulumene ikakhulukazi kumgomo wangasekhaya ukuthi hayi bengicela ukuthi ningakubheki lokho ngoba mina nginakho. Ngicela nje ukuthi ngibeke isicelo sami sobuhlale bala ekhaya nakhona ngingafinyeleli kulokho okudingekayo kumbe kule migomo edingekayo.
Manje ngokuzwa kwenu bakhona yini asebawaphiwe ama waiver la?
Ukubaluleka kwe waiver ngingasho ukuthi kufana nje nokuthi abantu basuke befaka isicelo sokuthi baqhubeke besebenzisa lama ZTP akwakuzp okwanikezwa ngoba abantu benganelisi ukufinyelela ezingeni lokuthi ba-apply lamanye amavisa. Kanti-ke lokho kungafana nje nokuthi ikudlalisa isikhathi nemali ngoba kubiza imali lokho, kodwa abantu abaningi siyazi ukuthi bazobangeke baze banikezwe lutho, banganikezwa ama-waiver kodwa ivisa ngeke bayinikezwe ngoba ungqongqoshe weza ngasekhaya lapha umnumzana uDokotela Mtswaledi wayethena cha lokho ngulezi nguquko nokuvalwa kwamavisa awe-ZTP kungoba iSouth Africa inenkinga enkulu kakhulu kwezasemsebenzini, ifisa ukuthi ikhashe abantu bayo abantwana balapha eSouth Africa isuse abangaphandle abayibona abathatha umsebenzi yabo eminingi. Ngakho kusho ukuthi leso statement kuzosho ukuthi sebe singasasho lutho uma kunganikezwa abantu amavisa ukudluliseka nge-wave.
Khona kunzima okunganani kumbe kulula yini ukuthi umuntu enelise ukuwathola amavisa la?
Yebo, empeleni ukuqalisa nje kunyanga ledluleyo abantu baqalile ukuwathola ama-waiver. Siyazi ukuthi ngonyaka ophelileyo babeqale ukuthola imiphumela eyayibakhomba ukuthi hayi abaphumelelanga abaningi ukuthi bawathole, kodwa yabuye yahoxiswa leyo mphumela kwathiwa hayi laba kade sebetholile. Yonke le mphumela kade sebeyinikezwe iyahoxiswa. Kuthe lo nyaka baqala ukunikezwa leyo mphumela ukuthi hayi le mphumela iphumelele, bayawanikeza lama-wave ukuthi kabaqhubeke ba-apply. Sibona ingathi lokhu yikupolitika nje kuphela ngoba siyazi ukuthi empeleni sokuyikwenzela ukuthi ngoba kune-case eza eyinkantolo, icalalize eyinkantolo elikangqongqoshe wangasekhaya elibhekane nokuthi kanti kungenxa yani wahoxiswa ama-ZTP. Kuyindlela nje ukuthi inkantolo ngo-April kwenyanga esiqala kuyo mayifika ukuthi webuka abantu abafaka izicelo zama-waiver sabanikeza, so bonke abantu kabalandele lokho okukhulunywa ngqongqoshe ukwenzela ukuthi icala libukeke sengathi alinamsebenzi. Ngemva kwalokho bese beyawancishwa ngoba ungayitholi i-waiver akusho ukuthi uzothola i-visa ngoba i-visa sungabuye incishwe, kanti usudlalisa imali u-applyela i-waiver and wadlalisa imali njalo u-applyela i-visa. Akululane nakancane ukuyithola le visa lena ngoba masibheke umthetho kuyinhloso nenjongo kahulumeni nongqongqoshe waza ngasekhaya ukuthi abantu abaningi ababuya ngaphandle bangatholi kulula ukungena kwele South Africa. Namhlanje kufakwe umthetho othi nabakade benamaphemithi kumbe befake izicelo zamaphemithi awesikhathi eside bengakatholi imiphumela kusho ukuthi bavunyelwe ukuthi baqhubeke bahlala kuze kuyofika u-31 December 2023. Bese kubona sobala ukuthi kuyindlela nje yohulumeni eyokuthi ajabhise abantu inhliziyo labo abafuna ababeke izicelo zokuba ngabahlali balayikhaya baze bazihambele bodwa engazange azene aphendule ngoba esazi ukuthi abakwazi ukuhlala abantu bengasebenzi lokhu belindele imiphumela njalo bengakwazi ukuvakasha baye kwamanye amazwe ngoba bengenayo indlela yokuhamba ngoba phela bengenawo amavisa kumapasipoti asemazweni abo.
Alo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda igqwetha njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa at Africa Diaspora Forum. Inhlanganiso ye United States Agency for International Development kumbe USAID ikhiphe umbiko kunkundla yebulenjini Twitter izolo ukubana isiphe usizo lokudla ezigabeni ezijiyeneyo eziyisitshiyagalombili eZimbabwe osoluncede inani labantu abangamakhulu ayisikhombisa amakhulu ayinkulungwane eziyisikhombisa i-700,000. Lolu sizo olubizela phose izigidi ezingamachumi amane amadola $36.7 million baluphe kusukela kunyanga kaLwezi yomnyaka odluleyo kufika kumbimbitho lonyaka. USAID ithe ikubona kufanele ukusiza abantu ngoba akumelanga ukuthi abantu balale ngendlala. Ugeina Kumede Saidi weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Precious Mzamo Ndlovu olilunga lebandla le-CCC othi bayazibongela inhlelo ezinje.
Ukuthi nje kulezi imininingwana thize kumele bavumelane layo kumbe bathini bathini ukwenzela ukuthi baqhubeke besebenzisana lezizalwane zeZimbabwe. So thina njengezizalwane nje especially ezivela ngapha emkhonweni owomileyo emathebeleleni ngapha sibe silesi fiso sokuthi ngayinhlangano lezi especially lezi ze-food relief ziyaqhubeka sibili ngoba i-drought inganiba khona, izulu libuyile yebo kodwa kwezindawo liphuzile sokuthile. Siyabona ukuthi ama-patterns okuthi ukutholakala kwezivuno asesiya etshintsha ngendaba zenezo zabo climate change and stuff engithemba ukuthi abantu abaningi basaludinga usizo lwama organizations le ngesifiso sami bengifisa ukuthi ngawo uhulumende uyayeke ethusambija ukwenzela ukuthi inhlanganiso lezi zikwanise ukuqhubeka zisebenza
nxa kuyukuthi uhulumende uzamisa lezi nhlanganiso ubona kungaphambanisa njani abantu njengokutsho kwakho ukuthi kwesinye isikhathi kuyabe kuwomile sibile emasimini abantu bengatholi lutho
njengoba besengithile ekuqaleni ukuthi abantu abaningi besebephila ngazo inhlanganiso lezi ilizwe lezimbabwe liwomile kakhulu kwezomnotho abantu abaningi abasebenzi abantu abaningi kuwomile emasimini abanye njalo ngabantwana abahlala kuma-childhood families abayehlule ukuthi bathole ukudla kumbe bathole nje umuntu wokubancedisa besebephila ngazo nalezo inhlanganiso ngoba ngokunanzelelwa kwami lapha ebulilima mazifika i-criteria abakhetha ngayo bakhetha abafelokazi bakhetha abantu abadala abangasakwanisi ukusebenza bakhethe abama-childhood families bakhethe the most vulnerable families emphakathini ababa ne-first preference yekutholeni izinto lezo so njengamiswa laba bantu kungaba nzima kakhulu emizini eminingi isimanga sami ukuthi uhulumende ujahele ukuthini kuthiwa bakhuluma kubi ngohulumende kumbe njani kodwa siyananzelela ukuthi endaweni eziningi yibo ababasebenzisayo futhi ngoba ba-politicize indaba yokuphiwa kwabantu ukudla khona lokhu so sabe sesingasakwazi ukuthi uhulumende lowo sekufuna abantu belambelambe sibili bonke bafe ngoba sakavumeli ukusebenza kuthiwa yibo abakhontrola inhlelo lezo kutholakala ukuthi abasapota ama-opposition bengasaphiwe kuphiwe laba abasapota ibandla elibusayo so siyamangala njalo ukuthi naso kubuya kuvalwe futhi kutho ukuthi ihulumende le ifuna abantu befikile ayilazwelo ihulumende le yezanuphiwe
kubikwa elemelika likhiphe kunkundla ye-Twitter ukubana liphe usizo olufika phose amamiliyoni angu-40 lancedisa uzulu wezimbabwe kuma-district angu-8 kulo mnyaka ophelileyo kusukela ku-22 kusiya ku-March 2023 kulo sizo yini eliluutholayo oluvela kuhulumende wezimbabwe
uyazi ukuthi kubuhlungu kangakanani ukubona elinye ilizwe kwenye indawo likhathazeka ngezizalwane zezimbabwe ukuze likhiphe izigidi zemali ezingako ngapha uhulumende wabantu engazihluphi ngitsho ukuthi ancedise abantu it's unfortunate ukuthi thina ebulilima kathesi ngaleyi echiwoyo i-America ye-2022 siza ku-23 le ekhona kathesi ezigaba ezingu-8 ezikhulunywa ngazo hhayi thina sikho phakathi lapho ngapho ngakho usizo lwangikhona selitoli kukhanya bebethatha 1 district province so lapha ebile nhlanhla yokuthola ngapha emathebeleleni south kube yimango so thina njengokulilima hhayi asitholi lutho kodwa siyake sithole kwezinye inhlelo abasinceda ngazo
alo ke ngunkosazana Precious Nomzamo Ndlovu ilunga lebandla le-CCC obexoxa lo Gainer Gumede Saidi we-Studio 7 esebulilima okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com liludaba lokuthi kulomntwana wesikolo seHarare eGlenview ogwazwe ngomunye wakhe ngembodlela entanyeni wafa. Abafana laba abaleminyaka yokuzalwa elithumi lasikhombisa i-17 babikwa bebesilwa obhubhileyo enguye obehlukuluza lo omgwazileyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF liza kuba lomhlangano wedale elimqoka elePolitbureau lamhlanje lihlaziya impumela yokhetho lwebandla ama-primaries ayenzwe ngempelasonto. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani ku-Studio 7 wabingelela umncedisi Ndlovu ngikwele South Africa kodwa ngivuma eZimbabwe immigrants ngizizwa ngibadabela kakhulu izala zeZimbabwe ezihlala eZimbabwe ngendlela ezingaphansi kwengcindezi ngakhona and uhulumende nguye ozincindezelayo akaliboni icala bemamele kwamanje kukhulunywa ukuthi kuthiwa uCharamba ubeduzele ngokuthi uzobavalela ejele mina into engizibuza yona ukuthi baqhuba kuba unjalo bavotela bayivotela lezana kodwa bewazi ukuthi siyahle kunyeva thina singabantu ikakhulu abantu bakithi emathepeland nasemidlands angazi ukuthi abantu bakithi bazoze bevule nini amehlo bebone nje ukuthi lento abayenzayo iyaphe ngoba abantu basempumalanga lokho esingaphansi kwencindezelo kodwa kuthiwa yizo lisekulunkululeko sibona
Studio 7 khuluma no Nicholas Moyo khuluma ngila eJohannesburg ngithi mina abantu bakithi basesindebeleni ake sivule namakhanda manje sicabangisele njengabantu abanenqondo manje singalokhu sivumele ukuthi sizohlala njalo sicabange lemva unkomo kwathi bese Lancaster House unkomo uMargaret Thatcher amtshela ukuthi okay sicela ukuthi usinikeze 20 years amafarmers baqali baphume kancane kancane sinikeze 20 years unkomo wala badonsela umgaba esayidini batshela umgaba wavuma bamnikeza ilizwe manje sibhizi ngapha futhi sesidivided amanye amandebela ku-MRP amanye amandebele aku-CCC amanye amandebela ku-ZANU-PF amanye amandebela sakhuluma ngezizathu ayikho into ezoba khona vele ezothi amandebele sibonise ukuya phambili waye singathi thina singamandebele i-MRP ikhulumisane ne-CCC ukuthi okay asithatheni amavoti wethu sininikele sibe ne-agreement ukuthi CCC sizokuvotela kunational sicela nawe ngapha usinikeze imathebeleleni before kuyiwa kuma-elections sazi ukuthi siya masifika kuma-elections into yethu ihlangene imathebeleleni lizoyithola and then i-national univotele i-CCC uThabisa then niyazi ukuthi i-president leyo engenile nine-agreement naye ukuthi okay ngapha emandebeleni sesithe thina uzosinikeza imathebeleleni even though wena uzoba overall president at least leyo nto iyabonisa ukuthi at least niyasabuye mani lokhu nidosisana kanjani be-CCC ba-DA amandebela aku-MRP awanangqondo ngapha amandebela ku-MRP bathi baku-CCC amandebela ku-CCC awanangqondo niyabona ukuthi yonke le nto iyihlekisa niyasithini isihlekisa nini amandebela baba
njani Studio 7 linjani basakazi nabalaleli bonke salibonga emsakazweni wenu izindaba esethuyeka zona zezimbabwe samahala sendaba le Al Jazeera le kunzima abantu badishu walulele libe liyakubona ukuthi ZANU-PF udlala ngabantu njani tshontsha igold tshontsha kwasani bagqibe ezikhwameni zabo mnangaka nabafazi babo nabantu babo hayi kodwa kuzabaphelela kusisuza ngakho kuzabaphelela mpela asethemba ukuthi abantu lo nyaka bazavota ngendlela eqondileyo ekhipha umbuso ongcolileyo umbuso wamasela uphume out ufake umbuso okhululekileyo othandwa ngabantu ongatshontshela uzulu olethela uzulu izidingo eziqondileyo hayi lo mbuso wamasela we-ZANU-PF lo ZANU-PF ayizimiselanga ukubusa abantu ngokuqoqoqo izimisele ukutshontsha ukuzinothisa nje bona ayisiyo into yalelo abantu bakithi le abantu bezipha le ayisiyo nitsho lakancane le nto
kustudio 7 njani donke asiyabezwa abantu bezimbabwe bonke bakhala ngokuhuquluzwa komnotho kodwa bekhala kunjalo kodwa begijima besiyavotela umuntu otshontsha elizwe ongumuntu otshontsha elizwe nabakwathi ufike betshintshe bebona omunye ukuthi yena uyenza njani mina vele ngangcono vele ngingavoti ngoba uthi yona usithi uyavota uvotela into ongayaziyo abantu bangikhola bengatshintshi baze kuthiwe njani bagijima besiyavotela umuntu oyi-1 mthokozo umuntu oyehlulekayo
mbingelele kustudio 7 mbingelele abantu bakomthwakazi bonke laba esishoneni masilabo khona hhayi mina nje into engayitholi kahle yile umuntu othiwa ngwe-EFF waze wasinyanyisa umuntu wakithi ngendlela akhuluma ngayo nje kuthiwa i-EF nalo i-EF Zimbabwe lo muntu uyazama ukukhulumisa indebele ebhatilishona uyaze uyanyanyisa nje angazi into engakhitshwa njani khona kude akhulumeza ngoba into azikhulumayo zonke nje vele akukhanye ukuthi iqembe liyiqembu ungani kumbelaye ngomunye obabona abantu abahlukumeza abantu uyasinyanyisa lo muntu la lo baba lo webhejwe likazulu lo uhlala ekhuluma ngamaye amaqembu kuphela kala enye into angasitshela yona njengathi ngcono uhlale echothoza amaye amaqembu nje kuphela kwisusu izinto ezinjalo azifuneki uma kunje so lawo phaka kufunakala abantu befundisa abantu ukubambana kuvote nokuthi kufundisa abantu ukuthi labana abadlunganga labana abalungile labana abalunganga no la ngamaqembu afuna ukuhlanganiswa kuvote kuphela kungabi lo muntu esola omunye umuntu amen
lithola njani basakaza abahleki bastudio 7 lapho ngithe ngiphawule lapha kosikodadewethu lo okhuluma ngomprezidenti we-EFF lo mfundisi ubantu ngumfundisi engekhonisibanda lo ngendiwa lwe-EFF hhayi dadewethu siyabonga yazi ngendlela oyibeka ngakhona cabanga ukuthi bakunawo balalela istudio 7 bayazizwela ngoba la abantu bazwakala ukuthi ngaba-ejenti ezami bakhulumela izandu ngabe nje bathi bhaje egcekeni besitshela ukuthi basapote izandu ayikho nje indaba yokuthi loko abantu bebhizi begcolana lechabisa ichabisa kazake ibusi izimbabwe ichabisa akatitshotshi igoldesi alithengisa kobodubayi please cela ukuthi lizame ukuthi lihlolipa i-tps siyayivotela vele ekudalweni yakho ya umfaka uyangena liyalithanda noma kalithanda ufujakazi yamfaka
sibonga ku-studio 7 ndinjani lonke ma-studio 7 kubo bonke abasemsakazweni siyabonga siyabonga kakhulu sithi silibingelele kakhulu phakathi komphakathi yatsho lathi amazwi sengathi baba singazwakala kobo-studio 7 la kati kanti vele kathi vele elizweni abantu baphathwa njani kahle kahle mina yenze izibuzo ukuthi kati amasosha kuhle kuhle lamapholisa kunye konke leziphathamandla zangkhona eziphathele indaba yokugcina ilizwe leZimbabwe zoba kuthiwa ilizwe lokuthula kambe njengoba isosha kungalasosha elihamba ngemota imota nje isosha lelihamba ngemota amapholisa ahamba ngemota akula mina ngakhanyela ngikhuluma ngilapha e-South Africa amapholisa ase-South Africa lapha azake mbona ipholisa e-South Africa zihamba nyawo kahamba imoto yomsebenzi hamba nyake bama izimoto lezi ezilayitha amalayitha amhlophe lezi ezingani amakhanda angikhona ngani zinyuka kathi laphana imbangela yini njengoba sozokwavela egcekeni ukuthi upresidenti nguyothengisa igolide tulithengisa njani igolide siwa abantu abehawula yena sidla yedwa kati umnangogwa kuthi kuhle 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 ingqondo zakhe ziyasebenza kuhle 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 sibili alike lisike lisiphakamisele i-audio lesi sizwe kahle kahle sibili angazi ukuthi abalaleli bangayizwa kahle bangayiphakamisa kanjani ukuthi bezwe sile ukuthi kati okuyenziwa sibili phakathi kwelizwe uright kuhle kuhle kuyasiphilisa kuhle sibili umuntu aphile sibili phakathi komphakathi
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
El lala dlala ntethe ingoma kaSikhosana isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani lesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Lamhlanje ziyawa emsakazweni weAl Jazeera asazi ke ukuthi kuyozalwa nkomoni. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni amapermits azo engaphela umsebenzi ngonhlangula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past seven.